Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolesithathu la 12 Mpandula 2018 igama lami ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe usethule umbiko we state of emergency kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamajumi amabili.
Umkhuhlane wekholera wenziwa zigcikwane esiswini. Nxa kungatholakalanga ukubisela amanzi lawo emzimbeni, kungayenzakala ukuthi umuntu angagcina esesifa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lichothoza uhulumende osefake ithuna lesotsha elingaziwayo eBalagwe.
Sidinga tomb of the unknown soldier. Instead, sidinga tomb of the unknown Gukurahundi victims. Abanye babo abalahlekileyo abalahlelwa ezimbalwini abangaziyo lapha balele khona.
Ibandla leZanu-PF lincoma ukukhethwa kukaCassey Coventry ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhle kakhulu ukuthi uhulumende athi nxa esefaka abantu ezikhundleni akhangele bona labo labakade basebenzela ilizwe kuhle beyazi into abayenzayo.
Kulabantu abathi idola leZimbabwe lingakhuqula umnotho nxa lingabiselwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe usethule umbiko we-state of emergency kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamajumi amabili 20. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Obata Moyo, umphathintambo kahulumende okhangelane lezempilakahle, othi umkhuhlane lo usubemetheka okumangalisayo. Umoyo uthi okwamanje kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abalomkhuhlane lo asebemalokijini abalisa eGenview leButiriro eHarare. Uthi sokukhangelwe ukuthi uhulumende uzasebenzisa konke alakho ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane lo obangwa yikusilela kwamanzi ahlanzekileyo. Ngomnyaka ka-2008 waqhamuka umkhuhlane ofanayo wabulala abantu abazinkulungwane ezine 4,000. Ukuze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo, sixoxe lo Nkosazana Thebe osikhona ngapha eMelika.
Umkhuhlane wekholera wenziwa ligcikwane esiswini, kuma-intestine. Hayi, ibizo lakhona i-scientific, so angisoke ngalikhuluma. Kuyatholakala ukuthi umuntu angalithola leli gcikwane. Kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi ama-symptoms aba mild. Kutholakala ukuthi ungabi lawo ama-symptoms. Kubuye kutholakale ukuthi umuntu angahuda kakhulu, ugcina eseluza amanzi asemzimbeni, okuzakwenzela ukuthi umuntu abe sesiba dehydrated, abe sesiba le-shock. Nxa kungatholakalanga ukubisela amanzi lawo emzimbeni, kungayenzakala ukuthi umuntu angagcina esesifa.
Ukuthi umuntu engabambi umkhuhlane lowo kumele enzeni?
Umkhuhlane lowo utholakala ukudla into eyabe ilala igcikwane lakhona lona leli.
Ye, lapha sikhuluma ngamamengo, sikhulume lokudla into ezinjalo.
Lamanzi, yes. Mm-hmm. Lamanzi, ukuthi umuntu uzanatha amanzi engxenye emakhaya lapho kungela like sanitary, like esilakho lapho emadorobheni ezimpompini, uthi ungakha amanzi and then umuntu uyabe engxenye oyakele ilagciwane lona lelo engxenye ahambe ngaphandle.
Mm-hmm.
Utholakale ukuthi lifike ligcine lisisiba emanzini and umuntu and then wena ubusunatha amanzi wona lawo ugcina usugula.
Asithi-ke usulalo-ke igciwane leli, so kumele wenzeni?
Kumele uhambe uye esibhedlela uyephiwa amanzi because nxa ukuthi uyabe uhuda, so uyabe uluza amanzi emzimbeni, akwenzi ukuthi uphile. So kumele uye esibhedlela babisele amanzi akhona lawa oyawusuwaluzile and then uzaphiwa la maphilisi okuthi ama-antibiotic emzimbeni. Anti kulama-electrolytes o-potassium o-magnesium. Ama-electrolytes la aqakathekile empilweni yomuntu ukuthi anga like umuntu izinto ezinjengabo sodium labo potassium kungenzakala ukuthi kungakukhozela o heart attack sometimes nxa enga inamba yakhona ingasa isiyehle phansi othwe inxa isiyehle phansi ukuthi too low for the body. So it really causes in ama complications really. So ukuqhakathekile ukuthi umuntu nxa ela icholera ahambe esibhedlela ayithola incedo.
Uqhawula abantu ke abantu phela nxa bekhulumisana baqhawulana.
Umuntu kumele unanzelele nxa uqhawula abantu. Kwesinye isikhathi kuyangena nje ngaphansi kwezipho lapho. Or umuntu nxa engahamba ngaphandle engagezi izandla. Abe seqhawula abantu. Then wena usuhamba uye kudla la uye mabhukuzi engxenye epho. Susidla. Naku igciwane nansi selingenile emzimbeni. So kumele sinanzelele sibili. Ukuthi before ungakadli anything ugeze izandla zakho sibili okuzwayo.
Njalo ugezise khonokho okuthenga emkambo.
Ekuthenga emkambo ye ngoba abantu ekhaya nje emkambo abantu bayabamba bekhangela kumbe ilokhu zeni epheleli livuthiwe kumbe ukuthi akalithenga yini. Engxenye umuntu izandla zakhe zingcolile engxenye ino khonapho uyabe elala igcikwane selitransfer ekudleni. So nxa sithenga izinto emkambo sikugezisa kakhulu. Even kwesinye isikhathi mina ngiyisebenzisa isepa ngigezise sibili emanzini. It's okay ukugezisa ngayo sunlight ekhaya liyani ukhiphe then ungathesti isepa liyani.
Unkosazana Sharon Thebe yingcwethi kwezempilakahle sixoxe laye esedelawe khonapha kwele Melika. Ibandla lemthokazi Republic Party lixodoza uhulumende osefake ithuna lesoja elingazwayo eBalagwe. Indawo leyo yayingcwaba elaliveza ukuthi baningi abantu ababulala libutho leGugulawondi baphoselwa emigodini yeBalagwe eKezi esabelweni seMatabeleland South. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende bethi okwenzakale eBalagwe Musgrave kulihlazo elikhulu. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uchaza abakubone izolo eBalagwe.
Izolo emini besiye eBalagwe le-journalist elivela elizweni elingaphandle sathola ukuthi eBalagwe sokulokuganga okwenziwe nguhulumende. Sokwakhiwe i-tomb of the unknown soldier. Esicabanga ukuthi vele i-tomb of the unknown soldier thina njengabantu bakomthwakazi sabulawelwa abantu nguhulumende nalowo khona kasidingi i-tomb of the unknown soldier. Instead sidinga i-tomb of the unknown Gugulawundi victims. Abanye babo abalahlekile abalahlelwa ezimbalwini abangaziyo lapha balele khona.
Umoyo uthi okunye okubakhathazayo yikuvalwa ngesamende kwamabala athi Musgrave eBalagwe emathuneni amabili.
Kanti okunye sikutholileyo futhi ukuthi kulamangcwaba amabili abhalwa kudala ukuthi ngamangcwaba ama-victims eGugulawundi abhalwe Musgrave. Bakwanisile-ke ukuthi ngelanga beyakha i-tomb of the unknown soldier baplastela amabala la abhalwe Musgrave asale ngasakhanyi. Kodwa ke sikwanisile ukukwenza thina njengabantu abaphatheke kakhulu ngembali yeGugulawundi lembali yento zakomthwakazi. Sikwanisile ukuphala elinye lamangcwaba leli saveza ibala elithi Musgrave laba ukuthi lihlale lisegcekeni. Kwathi elinye ingcwaba elibhalwe Musgrave sachiya singalivezanga salithiya linjalo liplastele. Senze ukuthi labo abazaphikisa ukuthi into enjalo siyithole ikhona bahambe lawo bayezibonela bathola ukuthi into le esikhuluma ngayo iyenzakele njalo iyenzakale ngelanga le-Heroes Hall Day.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthi le yimizamo kahulumende yokufihla ubufakazi bokuthi kulabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugulawundi.
Ngiyamangala ukuthi izano yazama ukuvala umbhuqazo yawenzayo ngo-1980 yagqibela abantu eBalagwe bephila. Abanye bagqibela belezisu bethi izisu zabantwana bama-distant. Khona manje nge-Euros Day bahambile laphana batholakala besakhela bebhala ukuthi kulahlelwe abantu abangamahero. But bevala okubhalwe khona eMusgrave etshengisa ukuthi umbhuqazo wabo wagqibela abantu khona in dozens. ukuthi bavalwe lobo bufakazi bungaphindi bubonakale. Kuyasimangaliswa izano lakathesi lokho ingafuni ukuxolisa umbhuqazo wabo emathebhelelento abantu abafelayo lokubakhompaseta lokho behlupheka. Lakathesi azange kuye kibo ukuthi hayi siyaxolisa lokho yanokwenzakalayo.
Isakhamuzi seBhalakwe umnumzana Nxeba lendoda Sibanda uthi okwenzakala lapha yikudelela.
Into eyenzakala eBhalakwe ayisiphathanga kahle neze ngoba ngendlela abenze ngabatshengisela ukuthi kuloku sidelela thize kulento vele abayidingayo kithi ngoba kusoze kwenza ukuthi ngesigameko abasenzayo bese beqede abasefuna ukudestroy evidence ngoba kade bekwenza kuyafala ukuthi kade befuna ukuvala evidence kungabi le nto kuthiwa i-ground yakuyenzakala kungasabi le ndawo naleyana ebizwa ngeBhalakwe namhlanje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana James Hlabangana uthi okwenziwa nguhulumende yikuganga.
Lokho kuyisibonelo sokuganga esikhulu ngemva kwe-new dispensation le abakhuluma ngayo, le attempt to foster unity abakhuluma ngayo behlala beqila abantu bemathebeleleni babhoda ngale ngamuva befuna ukuyavala ubufakazi bokuganga obe-genocide obe-ground emathebeleleni. Abantu bakithi babelokhu bevula amehlo bebamukela abantu laba ngokuganga kwabo. Lokho yokusidelela sikokusihlonipha kuzasixabanisa kakhulu ngelinye ilanga.
Ukwakhiwa kwethuna ele Tomb of the Unknown Soldier eBhalakwe lokuvalwa kwamabala akumathuna amabili lapho okwagqitshelwa abantu abaningi godilinye sekuchiye uZulu ekhathazeke kakhulu ngesenzo sikahulumende bethi kulihlazo njalo yikuzama ukuvala ubufakazi bokuthi eBhalakwe kwagqitshelwa abantu abaningi egodini linye okungela nhlonipho ngesikhathi sombhuqazo wegugrawundi owabulalisa inkulungwane ezedlula amachumi amabili abantu kucwaningo olwenziwa libandla le-Catholic. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli webululima West edalele palamende umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi njengoba sakhulayo abangamalunga edalele palamende kunenge abazokwenza ukwenzela ukuthuthukisa impilo yabontanga. Uphuthi uthi njalo ukukhethwa kukankosazana Kirsty Coventry ukuba ngumphuthintambo ogatsha lwabasakhulayo kanye nezemidlalo kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuthuthukisa ontanga. Ukhuluma lo Ntukameli Nkomo weStudio 7 ngodaba lolu.
Okwakuqala ngizathanda ukukhuthaza abatsha ukuthi balifake ithemba phezu kwethu thina esithe sakhethwa yibo ikakhulu abatsha nabazali emakhaya lapha kade sikhankasa khona. Sesikhethiwe sabuya sachaywa samalaphana sakhangelwa sahluzwa umongameli ubaba uMnangagwa wabona lapha kumele adobhe khona ulaba abakade sebekhethiwe ke bevela ebantwini. Ekudobheni kwakhe ke udobhela babadobhileyo. Yiko ke ithemba enti balifake kithi elokuthi babakhangela ukuthi bangaki abanye abangama-deputy ministers abafakwe ngubaba uMnangagwa. Sokutengisa ukuthi ubaba uMnangagwa uvele ule lihlo elikhangele ukuthi elakusasa lelizwe leli liqhubekiselwa phambili ngabatsha. Yiko ke njengabatsha sizimisele ukuthi singabephula imimoya ke abatsha. Imisebenzi yebo kambe kayikhangelelwa ukuthi idalwe lugatsha olukhangelane lezabatsha, hhatshi. Kodwa ukuthi ugatsha lona lolo luzaphuma le ndlela ama-formulas and policies azafuqa ezinye ingatsha ukwenzela ukuthi abatsha benelise ukuthola something from ama-appointments lawo. Ubaba uMnangagwa ulethemba elikhulu kakhulu ezintweni ezingenelisa ukwenziwa ngabatsha. UKirsty Coventry lo esikhuluma ngaye asimuntu esingamphumputa lokusola ngoba nxa sisola sebe sidinga nje ukusola. Lo ngumuntu owaqalisa ukufaka iZimbabwe kudumo ngemva kokuba sasiqine kudala ngama-hockey teams lawanaka wina kudala ngama-80s, ama-cricket teams ayewina kudala kusalabo history lama-tennis teams lana ama-black family Owen Blake labo Aaron Blake saba le drought yokuswela ukuthi iZimbabwe ingangena ku-sport ingena ngalithi wazobuya uKirsty Coventry wakwenza njalo very patriotically ekwenza njalo waze wachina ngokwehluleka esengathi sekhulakhulile. Pho ke kuhle kakhulu ukuthi uhulumende athi nxa esefaka abantu ezikhundleni akhangele bona labo labakade basebenzela ilizwe kuhle beyazi into abayenzayo.
Ziqakatheke kanganani ezemidlalo ekuphakamiseni ontanga?
Imidlalo yikho laphana ubona esikolo imidlalo isiba part of the curriculum in terms of ukuqakathekiswa. Kwakusithi lingafunda lifunde lifunde futhi yakho nxa ibhalwayo academic performances uzabona njalo kuqakathekile in the school kumbe kuclass teacher ukuthi abe ngozakwazi ukuthi who are you in terms of extra curriculum which means ama sports. Kwaziseke ama sports aqakatheke kakhulu kwabatsha ngoba abatsha they are the ones with the energy. Ama sports when done properly anikezwa isikhathi lokuqakathekiswa njengalokho sokwenziwe ngukhulumende ukuthi it's a ministry that looks entirely and specifically on ama sports. They are a very 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 good source of employment.
Umnumzana Dingumozi Phuthi ngumeli webulilima West edala lepalamende njalo ulilunga lebandla leZANU-PF. Umongameli Mokgweetsi Eric Masisi wakwele Botswana useqinise isinqumo sikarhulumente wakhe esokuyekethisa imithetho yokuthola amaphepha okuhlala kanye lokusebenza elizweni lelo kulandela ukukhalaza kwabaningi abokuza abagoqela abavela kwele Zimbabwe. Intuthi lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi oyi-National Business Conference owenzelwe eFrancistown namhlanje ngomvulo, umongameli Mokgweetsi Masisi uthi eleBotswana lizaqhubeka lisenza ukuvula amabhizimusi kube lula. Lokhu kuza ngesikhathi iningi bakubuza likhala ukuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni, ikakhulu ngaphansi kombuso kamongameli Ian Khama, yena odedele uMasisi ngomabasa. Kodwa uMasisi uthi uzimisele ukuthi labo ufanele bathola amaphepha ohlala lokusebenza eBotswana bawaphiwe ukuze kuvule amasango wokuthi abamabhizimusi avela phandle kwelizwe evule kwele Botswana.
Sisebenza kanzima ukwehlisa isikhathi esithathwayo ukuthi abantu bathole amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni njalo amavisa azaphiwa emngceleni.
AbeZimbabwe kwele Botswana bajabulile ngokukhulunywa uMasisi ngoba abanye kade sebebambeke ngamandla ukuthi bebusebenze belamaphepha kumbe baphindele ekhaya. Umnumzana Mthabisi Dube uthi njengabeZimbabwe bayakwamukela lokhu ngoba besekunzima ikwakhulu ngaphansi kukahulumende kaKhama ukuthola amaphepha okusebenza kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi noma nje kulinyathela elihle ukuthi leBotswana linikeza amaphepha okuhlala lokusebenza, okuqakathekileyo yikuthi uhulumende omutsha kaEmerson Mnangagwa aguqule umnotho uze abantu baphindele ekhaya ukuyasebenza bekhululekile.
Kuzwa ukukhulunywa ngumongameli weBotswana, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende wethu ayenelise ukulungisa isimo somnotho ukuze esekele ukuba iziphepheli kwamanye amazwe. Ayisiwo umsebenzi kahulumende wakwele Botswana ukuthi agcine izizalwane zeZimbabwe, ngakho sithi akulungiswe ekhaya ukuze siphindele emuva.
KulabeZimbabwe abaphose befike inkulungwane ezintathu i-3,000 abalamaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana, kodwa kule nkulungwane lenkulungwane ezihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Iningi ngelabaleka la ubunzima bomnotho ekhaya lizodinga umsebenzi kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Izakhamizi zakobulawa zithi ikhomishini ebona ngokukhumisana umlota eNational Peace and Reconciliation Commission kayizimelanga yodwa. Lokhu kulandela okwenziwe lilunga lekhomishini le elicele ukuthi lingaphenduli eminye imibuzo emhlanganweni kobulawayo lingakakhulumisane lomsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe kobulawayo oyenhlanganiso ezizimeleyo zisethula izikhalazo zazo kunkokheli yekhomishin ebona ngokuthula lokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukudana ngemva kokuba umgcinisihlalo wali commission uJustice Selonare ehluleke ukuphendula eminye imibuzo esithi uzamile ayidlulisele phambili kumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati.
Uvasana phezulu uMohati. I've not had chance to talk to him about this.
Abakade bekulumhlangano abajabulanga ngempendulo kaNare njalo bamsole kakhulu bethi kusobala ukuthi ikhomishini le ayisebenzi izimele. Omunye wabo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso eyebhethu likaZulu.
Kuhle ukuthi ngaphansi kukabakamohane, but thina njengabantu abalobesisekelo sezimbabwe kasikukhangelelanga ukuthi daily uma sokule crisis kisiyephile esadinga umahadi, esikhangelela ukuthi li-acte njenge-independent commission. Umohadi liyambona kodwa ukuthi lisitshele ukuthi limkhangela ngoba into leyi-political. Asifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi sile-commission e-independent. Khona lokho siku-emphasize i-independence ye-commission, it must be clear. Ukuthi i-reporting structure yokuthi kufika njani ku-central government is something else, but sesikhangela ukuthi umahadi wasokule crisis sibone i-role ye-commission isiba clear.
Umnumzana Wilmo Gurura owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi akaboni kungumqondo olungileyo ukuthi kusetshenzwe labantu abasekela uhlangothi oluthile.
Makuzaba independent yinye organization engelabo abantu abakuma-politics. Ngoba makungaba njalo kuba nzima ukuthi umuntu ezikhangele ebe sesitsho ukuthi yena ngiyophambanisileyo ngekecho. So kungcono kube omunye umuntu okakwanisa ukuthi ekhangele indawo zonke.
Unkosazana Lucy Moyo isakhamuzi sakoBulawayo uthi i-commission kumele isebenze izimele.
Hayi, indaba yakhe ayicaci ngoba makuthi into e-independent akula sidingo sokuthi ayireporta ku-vice president. U-vice president se-president ungena ngapi endabeni e-independent khona ku-chairman la? Ngoba makukuthi ngoku-independent akube independent, u-vice president kangeni indawo akube ngokwakhe.
I-commission ye-NPRC isisolwe kaningi ngendlela eqhuba ngayo umsebenzi ngoba lanxa ingaze yamukele izikhalazo akula kujeziswa loba ukuthonisisa kwalabo abaphazamisa ukuthula elizweni lokudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
YiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington DC. Yeso isikhathi senu zulukandaba ukuthi sixoxe ngakho konke elikuthandayo. Okwamhlanje ke sixoxa ngeZimbabwe dollar. Sizwile ke umnumzana Mthuli Ncube onguye sibambe ugatsha lwezemali sithi kukhona ukuthi lingabiselwa iZimbabwe dollar. Bathini ke abantu ngodaba lolu? Nampa abanye esikhulume labo umsakazi weStudio 7.
Igama lami uSensa Ncube, ngilapha kwele Botswana endaweni yasePhalaka ekhaya ngivela lapha eCholojo. Mina ngibona ukuthi idola leZimbabwe ngalibiselwe sibili lona liyani lama-$20 alendlovu sibili lawana. Mhlawumbe ilizwe lakithi lingajika mpela kube ngconywana ngoba lokhu okwenzakalayo lokhu vele hhayi akusakhani ukuthi ilizwe liyangaphi kumbe livelaphi. So okungcono nje idola leZimbabwe elidala lelana libuyele mhlawumbe kungaba lesi sindonyana. Ngoba imali ingasabuyanga lelana idola elakudala lelana kuyayenzakala sibili khonkhana ukuthi ubone sokuqalisa nje ubona kathi esisuke lamabhondi nothi yikwini khona kuyani imali engangeni kwamanye amazwe ethenge elizweni laseZimbabwe kuphela. So uzathini khona phakathesi nakuyana kuyalandela okwama-barriers tekulanto esasiwakhangelela wana. Hayi, idola leZimbabwe mpela mna mfisa ukuthi ngale yabuyela kumele singathenga kuhle. Ubona kathesi idola nxa lingabuya sibili abantu belisebenzise kuhle belikhiphe khonapha kobosiphatheleni khonapha imali yonke iphelela kobosiphatheleni khomphana lizame ukuthi kuqedwe nje leyana into yokuphathelisa leyana uthola between Kalagata imali so kuda abantu bengela mali emabhenki kungela mali so kuyabe kuthiwa akuna mali abanazelele kuphela naleyani into yabo siphathelene naleyani yikho khona phana amaminista babeka khona izimali zabo thina sabe lokho esihlupheka imali bona ba-right khona ngazo ukuwa kwenye kuvuka kwenye bona babe be-right siloza thina lokho esihlupheka
mina ngimu-prince Vube obuya ekhezi esigabeni sakwandlupho ya yena umthuli Ncube lo iplani yakhe maye ngabe iyiphumelele ukuthi idola lasezimbabwe engakwanisa ukulivusa mbone ngani ngumbono omuhle kakhulu lo but eyi mbonani kuzoba nzima ukuthi uzaqalaphe njengoba vele elingaselavalu seliwivalu kangako kodwa yena maye ngabe la iplani yokuthi eliqalise ukulivusa hhayi ngumbono omuhle lo siyakwamukela ngezandla zombili lo ya khona kuthi nxa lingabuyela ngendlela eyayilevalu ngakhona kudala izinto zikwazi ukusebenza ngoba ilizwe ngemali yalo mali ngala mali akula lizwe likhona oko njengamanje athi izinto zonke kuthiwa kusebenza imakula kungakuya le pula liyasebenza irandi liyasebenza yesidoli liyasebenza angeke sisatsho ukuthi lilizwe leliyana so kufana lokuthi asolizwe ngoba ilizwe yilizwe njengemali yalo so ma kungaba la bengaba la iplani yokuthi imali bayifake mbone ngani hhayi ngumbono omuhle kakhulu lo mnotho welizwe mbona ngani yiyo indlela ongavuseleleka ngayo ma kungaba le mali kodwa ma kulokho kusasebenza imali yakomakhelwane angiboni impumelelo ngoba lale i-US dollar iyesebenza manje ayihlali ekhaya abantu bayitshontsha behambisa kwamanye amazwe ngoba imali le iku-wanted akulalizwe elingayifunile so indlela yokuthi abantu bephile ngayo izoba nzima ngoba namanje ma uthenge izitolo abasakutshintshi US dollar original sebekutshintsha wona ama-bond notes la kunzima ukuzolithole loni US dollar belivele abantu ma belithola belitshontshe belihambise phandle kwamazwe bayalisebenzisa phandle kwamanye amazwe so ma kungaba la i-originalism dollar at least maybe kungaba nomehluko ekhaya mbone ngani yiwumbono omuhle lo ofuna ukuza lo mfo kaNcube ma ekubona ukuthi angakwanisa ukukwenza lo imali engasebenzi kwamanye amazwe njalo ayilavalo ukuthi ngathi i-equivalenta layiphi ivalo ngoba liphepha leliyana anytime kuyakwanisa njengoko kuzokuthiwa ama-barrels checker expire avaliwe kasasebenzi abantu besale bengalazi imali njengoko konkeyana kwenza izimdola seliwivalo sasala sikwikusasile nkalakata zezimali emabhenki kodwa sasala singabayanga bokugcina sesifanana lomuntu owayengasebenzi nje kathi sasisebenza silamakhadi emabhenki so kuzoba nzima at least ma kungaba lo mbono omuhle mpela wokulivusa idola lakhona ma livuka livuke liqinile phela lilevalu lingavuki liyile liyane lilepela ifana lebirasitiki le yagcina isilahle sidaliswa ngabantwana emabhenki so hayi ngithi kaqhubekele phambili umfo kaNcube ekozama ukuvusa umnotho ma eyenelisa ukuthi akwanise ukuvusa hhayi ngiyabonga nje kubo bonke nabalaleli lakubabudube ngokungenisa ehlelweni ngithi hhayi uhlelo kaluqhubekele phambili sibe silokho esithintana sinikana imbono ngokunjalo
ye siyabonga kakhulu-ke laba abakhulumeke le-studio 7 kulabanye njalo abasithumezele imlayezelo abanjengentombi yakonyathi umamdluli kuthi ye kalibiselwe ishuwa sibili idola lezimbabwe siyahlupheka amabhizimisi yethu ayadilika ekhaya kunzima ngaphiya ipula liyadula kakhulu so ayawa amabhizinisi ethu urichard golide chooks uthi siyabona umthuli uyakhuluma lapha kodwa Ncube siyakwazi ukuthi uzaphuma ugijima kuzanu pf kunangapho kuyahlupha Martin Hlabathi Mathe lawo yatsho ukuthi uzalidinda njani izimbabwe dola kuyahlupha konke lokho ye siyabona ukuthi isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye wothi sikhangele-ke okade kukhokhela namhlanje kwendabeni zethu uhulumende wezimbabwe useyethule umbiko we-state of emergency kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangama-20 ibandla lemthwakazi republic party lichothoza uhulumende osefake ithuna lesoja elingaziwayo ebalagwe ibandla lezanu pf lincoma ukhetho kukakirsty coventry siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngokipstube